sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 31 Phalakazi 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu adesiphekela njalo ekhatsha izizalwane zikamthwakazi sizobuhlungu sibili njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu bakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision.
Izakhamizi zakobulawayo zibuye ngobuningi zathi gwaqa i-amphitheatre zizovalelisa usomabhizimusi obedumile waleli dolobho unkosazana Beauty Mpofu.
I-government isizama nge-last minute ukuzama ukufeza promise yabo leyayo ukuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele akuze kufezeke.
Umunicipala waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukuthi balalo nalo bahatshi leli gciwane. Uhlelo woza Friday namhlanje silegambo eligxile kumdumo werumba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe sebhumane super sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezigoqela iziphathamandla zikahulumende, inkokheli zikamunicipala labosomabhizimusi babuye ngobuningi bathi gwaqa e-amphitheatre bezovalelisa unkosazana Beauty Mpofu. Umampofu ube ngusomabhizimusi wendawo zokudlela edume ngokuthi Nkosi's Big Kitchen. Ubekwe namhlanje emangcwabeni awe-Lady Stanley Cemetery kobulawayo. Intetho lezindaba ye-Studio 7 uyezirichisa Sibanda uzethulela lolu daba.
Iningi labakhulume emngcwabeni kaSis B baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu yikulahlekelwa okukhulu kukabulawayo njalo uzosala elesizungu. Ubathi ntambo waleli dolobho unkosikazi uJudith Ncube ngomunye wabakhulume kulo umngcwabo. Umsekeli kaMeya okobulawayo uCounselor Mlando Ncube uncome uSis B ngemisebenzi yakhe ekobulawayo.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu adesiphekela njalo eqhatsha izizalwane zikamthwakazi sizobuhlungu sibili njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu bakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision ngoba uSis B was creating employment for our people and ukudla kwakhe kwakusiphakamisa kakhulu.
Ocounselor sikhululekile moyo ka-Ward 17 ephumula kobulawayo ugcizelela amazwi kaNcube.
Njengomama ngizwa ubuhlungu ngoba umama uSis B ube yintombi ebisebenza njalo ikhangelele ukuthuthukisa ubulawayo njalo ikhangelele ukuncedisa abanye labo ade sebaqhatshile. Engumama njalo otshengise ukuthi ukuba ngumama uyanelisa ukusukumisa isigaba sakho ubulawayo ngokudla nje ukupheka isitshwala esilobunono lokudla kwesintu okuqakathekileyo.
USis B wanikeza isicoco lemivuzo eminingi ngenxa yesiphiwo sokupheka. Okuba ngumongameli upresident weZimbabwe National Chamber of Commerce umnumzana Obed Sibanda uveza kulahlekelwa kwemuli yabosomabhizimisi.
Ubulawayo ulahlekelwe kakhulu not only ukuthi ube ngumuntu opheka kuhle kodwa ulahlekelwe ngokuthi ube sengumuntu engade abantu bekhangelele kuye ukuthi bafunde kuye ebhizinisi iqhawekazi lebhizinisi sithi uSis B was an unsung heroine ukuthi abantu abaningi babengamnanzeleli babemthatha njengomuntu ophekayo kuphela but thina esasikwenza layo no ukuthi she was far much better.
Asizena Precious Masuku osebenze lo SSP okwesikhathi eside layo uveza ukudana okukhulu.
Ngizobuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa ngumama yimi, udirector, imento. She was everything kuyami impilo. I worked with umama for almost 10 years. Ngi waitress, ngisusa lapho, ngabe head waitress, ngabe supervisor, ngabe marketing manager wakhe. Umama brought me up to where I am today.
Umampofu ubhubhele esibhedlela seMatadei ngolwesihlanu olwedlule ngemva kokugula kwesikhathi eside ehlutshwa ngumkhuhlane wezinso. Uthiye abantwana bane, umfana oyedwa lamantombazana amathathu, njalo abantu bakhe bathembise ukusebenza bemanyene beqhubekisela phambili imkulu yakhe yokudlela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, igama lami ngingu-Ezra Jesus Banda.
Umansipala weseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshile ligciwane. Lokhu umansipala uthi ukwenza ngehloso yokuzama ukufinyelela inani elidingakalayo ukuvikela abantu kulomkhuhlane i-head immunity. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwensuku ezintathu luqale ukuqhutshwa mhla ka-29 Mbalakazi njalo lwagqitshwa lamhla. Lamhla bebesemavinkilini awe-Gulf Complex esilindweni samabhasi aya eMthare emzini weMbare endaweni eyaziwa ngokuthi kusemapranga emzini weHighfields lesilindweni samabhasi endaweni ebizwa ngokuthi Cherima emzini munye. Ngaphambilini benelise ukufinyelela indawo ezigoqela emavinkili emzini weGlenview 3 eyakho Samuriwo eMfakose ekuwadzana 5 Estrata Avenue emzini weAvondale endaweni yePomona Quarry eHeathcliff kanye leinye eyaziwa ngokuthi Bamadzimai Ellen. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamunicipal weHarare umnumzana Innocent Ruwende ulandisa kabanzi ngalezi nhlelo zabo.
In a bid to achieve herd immunity and bringing services close,
senza lokhu sizama ukuthi sanelise kufinyelela lelo nani elidingakalayo ukuthi kuthiwe uzulu elizweni uvikelekile i-herd immunity.
Kodwa uzulu ogoqela umnumzana Junior Moyo uthi osekusenziwa ngumunicipal kwakumele ngabe kudala kwenziwa.
I-government isizama nge-last minute ukuzama kufeza i-promise yabo leyayo ukuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target, kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele asoze kufezeke. Ngakho lokhu abasebekwenza nge-last minute, abantu bezama ukulungiselela ukungena umnyaka omutsha njalo abalento eziningi engqondweni yabo lokhu ukuthi lakho belandelelana le target ze-government esizaziyo ukuthi vele azifikeleki ayike iku-west isikhathi sethu.
Uhulumende akasakhulumi ngalolu daba aluthembisa abantu ukuthi kusiyafika emaphethelweni awonalo umnyaka ilizwe liyabe selile nani elidingakalayo labafika phose izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuthi kuthiwe livikelekile i-herd immunity. Uhulumende wayethembisile ukuba kwakuzoqhutshwa inhlelo ezijiyeneyo ogoqela ukuya ezikolweni ukuyahlaba abafundi, ukuya ezilindweni lapho kugadelwa khona amabhasi lokunye okungasaphumelelanga konke lokhu. Okwamanje bengaphansi kwengxenye yenani elidingakalayo asebelihlatshiwe baliphindwa kabili leli jekiseni ukuthi kuthiwe bavikelekile ngokugcweleyo i-herd immunity. Sebesedlula kancane izigidi ezintathu 3,129,823 asebelihlatshiwe okwesibili leli jekiseni ngemva kokuba abedlula inkulungwane ezithoba minwe mbili 8,040 belitholile ekutshoneni kwelanga layizolo. Kuthi asebelihlatshwe okwakuqala sebesedlula izigidi ezine 4,118,635 ngemva kokuba abedlula kancane inkulungwane eziyisithupha 6,394 belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abebandla leMDC Alliance banikeze ukudla kubalandeli babo abaswelayo ikakhulu abakhubazekileyo lasebekhulile abayizakhamizi zaseGwanda. Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma emele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, uSenator Siphiwe Ncube uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlala elihlasele uZulu elizweni esidale ukuthi iningi lingajabuleli kuhle ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha.
Sigcwalise isifiso sikaPresident akade khangelela ukubana abantu ngaba badle ikhisimusi, kodwa abasayidlanga ikhisimusi, sebeza kudla ini? Inye. Siyakubonga ke lokhu ukubana akhumbule abantu abaphila kuloneli lizwe elinzima kangaka, ukubana nxa kudliwa kudle wonke umuntu, kungadli abanye abantu basale belanga.
Unkosikazi Jane Dewa odabuka kwathi 14 eKwanda South uveze injabulo enkulu ngesipho asitholileyo.
Ngibonga lesipho engisiphiwe nguPresident wami uNelson Chamisa. Ngisithi mkomana ngaphinde and ngithabe kakhulu ngesipho esinje. Ngibe ngingacabangela ukuthi ngizathola into ezinje. Siyake siwabona mahamba kodwa sikaze siwabona enje.
Okugcizelelwe ngumnumzana Msindiswa Mpofu okaVillage 3 eNandeni eGwanda North.
Ngisithakile kakhulu isipho lesi. Angikwazi ukuthi vele singambonga njani. Sasithemba ukuthi labe le mpilo ende aqhubeke azizwe lo mlando ukuthi abantu siyakhala sifisa ukuthi ngabe nguye ophambili ofukhokheleyo.
Umnumzana Justin Majalo lilunga le-National Executive AMDC Alliance uthi baningi abantu ababhekane le ndlala. Abakhubazekileyo kanye lezalukazi lamakhehla baseGwanda abangaba ngamathumi amathathu baphiwa ukudla okugoqela irayisi, ithukela, amafutha okuphekisa, iflawa kanye lendumba.
Konoko kulutshwana bona laba abalutshwana abakhethiweyo bamela bonke abasemumeni ofana lawo nalowo. So yiyo ikhisimusi ethe sizolipha yona namhlanje.
Okungamanga kuhle komnotho weZimbabwe kanye lokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kudale ukuthi beduma ikhisimusi yalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Unkosazana Gugulethu Masuku oyisifundi se-Upper 6 e-St. Columbus High School ohlala emzini weKhilani koBulawayo unikeze isipho semvunulo yabesifazana nxa besesikhathini lesepa kumantombazana ahlala eKhilani Squatter Camp ngenhloso yokuthi bathole labo ithuba lokulondoloza ukuhlanzeka njengoba limpahla izibiza intengo ephezulu kakhulu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Inengi labesifazana abesenelisi ukuthenga imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba intengo yayo ingeneliswa ngabanengi, okubangela ukuba inengi ligcine liphila nzima ngesikhathi besemfuleni. Unkosazana Gugulethu Masuku uchaza isizathu sokupha imvunulo yabomama kumantombazana angamachumi amahlanu eKhilani Squatter Camp.
Ngile 18 years lapha ngilande ukuzodonate kwabantu abahlala kwi-informal settlement eseduzane leKhilani. Ngilanda amankazana specifically zobaphathela sanitary way so that they have, because these days sanitary way emashop isidula. I-packet ekade ngiyilungisa bekule pad lesepa, kwenza ukuthi amankazana akwanise ukuzilungisa bengela trouble.
Induna yeKhilani Squatter Camp umnumzana Tony Ndlovu wamukele ngenjabulo isipho lesi.
Hayi uhlelo namhla sivile, hayi siyalwemukela kakhulu ngoba yilo lujabulisa ebazalini ukuthi abantwana baziphathe ekukhuleni kwabo bengabi lobuchapha kibo.
Uthandekile Ndlovu omunye wabathole isipho semvunulo uthi ubevele esephelelwe ukuthi uzothini ngalesi sethekeli senyanga zonke esilanda abesifazana.
Esithathu sidale yanceda ngoba ngingathola indlela zoba ngiziphathe njani njengomntwana oyinkazana, ubona ngingazithengisela umzimba wami lokuthi ngikhule kuhle. Abantu abadoda bengadlaleli kimi, uzanceda ngoba sengitholile amaphethi okubana lami ngasebenze ngasengenle kuphiriod ba bathi bethi ngasela amaphethi lesi sikhathi.
Onakekela amantombazana eKhilani Squatter Camp ngaphansi kohlelo lwe-Sister to Sister olukhokhelwa yi-National AIDS Council unkosikazi Nompumelelo Dube ubonye kakhulu isipho lesi.
Khangela abantwana ku 10 to 25 ngibanika ulwazi ku SRH ngibafundisa ukuthi bazivikele njani ukule abstinence ukuthi baphuze kuye emacansini nokuthi bavikele njani njalo nxa kuukuthi sekwachasana lomuntu ongubaba ukuthi yabe efuna ukumbamba kumbe umdlengula akwanisa ukuthi azivikele njalo akwanisa ukuthi abe lomuntu oyi-1 akwanisa ukuthi akhulume laye akuvabe lesecret nxa uhlelo lanamhla mbona ukuthi uzamphathisa ukuthi information embanika yona izafanana futhi layena le abazayithola namhlanje okunjengisa abantu abami bazabe bekwazi ukuthi into engibafundisa yona angibafundisi ukuthi ngokwalapha kodwa kodwa kuhlangene nje izimpabho ejikelele njalo kulabantu ababakhumbulayo njenge-ejonale encane
amantombazana alitshumi lanhlanu athole isepa lemvunulo yabomama engabanceda inyanga ezimbili okulethe injabulo kwabaningi ngoba iningi alisenelisi ukuyithenga emavinkilini ngenxa yokukhuphuka kwentengo abanye sebephila ngokusebenzisa esebenza kaningi loba nje kulodubo lwamanzi ngoba kumele ihlanjwe ihlale ihlanzekile amankazana amaningi aweZimbabwe njengawo wonke emhlabeni jikelele asethomba esesemancane njalo akenelisi ukuzithengela imvunulo yokusebenzisa nyanga zonke abanye bagcina besebenzisa izichibi ezingahlanzekanga okugcina kudala imikhuhlane okwamanje ezweni imvunulo yabomama iqalela kumadola amathathu kusiya phezulu ngesizathu sohlonzi lwawo ngimele istudio 7 isekhilani kwabulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Ulayitoku lamhlanje sikhangela emuva unyaka wonke umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lesowabo weRussia uVladimir Putin ngocingo izolo wamxwayisa ubana engabe ukuthi yathumbelele Ukraine njalo achiyana nomcabango wokungena ngodlame kuleli lizwe ngemva kwenyathela lakhe lokuthumela amasosha engcelweni yale Ukraine ukukhulumisana kwabantu laba ngolwesibili kule nyanga njalo kuza ngesikhathi kunokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika labangane bayo abakumanyano wenetho lele Russia phezu kwaleli daba uPutin ngokwelakhe icele kubikwa yithe izijeziso ezingethulwa ngelemelika labangane balo zingahle ziqabule ubudlelwane lele Russia obuvele kuntengentenga abantu abaningi bebelokhe betheleka namhlanje enkonzweni eSt George's Cathedral edolobheni le-Cape Town kwele-South Africa ngelanga lesibili lokuvalelisa nalo Archbishop Desmond Tutu owayedume ngokusola umbuso woncindezelo wobandlululo we-apartheid uTutu obubingisonto ubekwakusasa umgqibelo abezomvikela bakwele-Sudan badubule babulala abantu abane izolo abakade bephakathi kwabantu abatshengiselayo besola womhluthuno wentambo zombuso ngenyanga ezimbili ezidluleyo lelo lizwe inkulumane ekhulumane zabantu ezingene ezitaladeni zitshengisela zisola umbuso wokuthi zinganaki iziqondiso zokuhlala ezindlini ezethulwe ngabezomvikela laba kwezemidlalo umnyaka 2021 ubungekho muhle emdlalweni wengubuqu njengoba eleZimbabwe lilahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu ababengabadlali lababeyinkokheli yalo mdlalo. Intethela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwedlula emhlabeni kamongameli weqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede sekuvuselele izilonda enhliziyweni zabalandela umdlalo wenguqu ngoba sebebaningi lo nyaka osaziwayo abadlale indima ezitshiyeneyo ekuthuthukeni komdlalo elizweni abathethwe ngumdali. Kuthe kuqala umnyaka wadlalela amaqembu abalisa ele-Acadia kanye lele-Cape United u-Anthony Kambani wedlula emhlabeni kwathi ngenyanga kaNhlangula kufika abadlali ababili abadlalela iqembu le-Dynamos abaphinda njalo baba ngabaqeqeshi uMishek Chitsambwa kanye lo-David Mandi Igora ngontulikazi ubhubhe uSteve Kwashi owadlalela iqembu leZimbabwe Saints waphinda waba umqeqeshi olodumo esebenzela amaqembu abalisayele Black Aces kanye leCape United. UJoe Mugabe wangukapteni weqembu leCape United ufe ngenyanga kaNcwabakazi njalo ngenyanga efanayo okutshone uErnest Maphepha Sibanda wadlalela iqembu leHighlanders leCape United waphinda njalo wakhokhela iqembu leHighlanders engumgcini zihlalo. Yona le inyanga kaMpalakazi umdlalo wenguqu ulahlekelwe ngunkululeko Dlodlo owayengumgadli weqembu leHighlanders. UKennedy Sibanda owayengumnikazi weqembu le-Eagles kanye lo-Isaac Nema owayeyimvimbi yeqembu le-Dynamos. Kusenjalo wawukaziwa ukuba uGumede uzabekwa nini njalo ngaphi loba nje udade wabo uCephe Khulu Fuyane ethe yena umuyi wayevele watsho ukuba ufuna ukubekwa ekhaya kibo eNyathi. Ngolunye udaba olumelana nomdlalo webhola, imanager yeqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqwela ama-Warriors Wellington Mpandare uthi iqembu leli namhla liqale ukuzilolonga liselizweni laseCameroon.
Tomorrow we'll have two.
Kusasa sizaphinda njalo sizilolonge kabili ekuseni lasemini. Mhla zimbili kuzibandlela sizadlala umdlalo wokuzwana amandla. Umdlalo ebesiwuqoqele iqembu laseCameroon awusacaci kumbe sizawudlala ngoba sasivumelene ukuba sidlale mhla zine kuzibandlela. Manje bona sebesithi bafuna ukudlala lathi mhla zintathu.
Uqhubekele phambili uMpandara wathi imbangela ukuba beCameroon bebefuna ukusebenzisa inkundla abazadlalela kuyo umdlalo wabo wokuqala mhla uqala umncintiswano we-Africa Cup of Nations. Kodwa inhlanganiso ye-Confederation of African Football ithe abangeke besebenzise leyo nkundla sekusele insuku ezinhlanu ukuba imidlalo iqale. Umncintiswano we-AFCON ukhangelele ukuqala mhla ziyi-9 kunyanga kaZibandlela osiyafika emaphethelweni mhla ziyi-6 ngenyanga kaNhlolanja. Iqembu leZimbabwe okwamanje linabadlali abali-10 lathi 12 kwele Cameroon, njalo abanye abahlanu abadlala phesheya kolwandle zafika mhla zine kuzibandlela. Iqembu leZimbabwe likwisibaya sikaGroup B ndawonye leMalawi, Guinea kanye leSenegal, njalo lizadlala umdlalo walo wokuqala mhla zili-10 lapho elizadibana khona leSenegal. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu eligcine umdumo oyeRumba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe seBhumane Super Sounds. Lona-ke liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi idlozi elikhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lidlala telesukuma sihambe lesithathu njalo lilengoma ezisithupha nangu umkhokheli weqembu.
Salibonani emsakazweni okungenelayo nguPhumzani Nyoni okhokhelela iqembu lesukuma sihambe seBhumani Super Sound ehamba naye uzivusiso Ncube. Kanti ngokuzalwa sizalwa ngasenkayi kwesikhobokhobo endaweni eseBhumani.
Madoda sivuselela madoda ethandweni umusizo lokho sizokukhuluma namhlanje madoda ungakwenza ethandweni usho ukuthi usasalele muva
dlalate aleli qembu agoqela elakuqala elithi umuntu omnyama kanye lelesibili elilesihloko esithi tshintsha impilo. abathanda ukuthenga idlalate balithola ngapi?
Ukuhlala sihlala eSouth Africa, inumber esitholakala kizo ngu 084 39 77 607. Ezinye zithi 061 80 65 798. Izinamba esitholakala khona, sixhumaneni khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Siyacela kakhulu uxhaso lwenu, isapoti yenu, ukuthi lalele sisapota njalo lithenge umculo wethu ngendlela efaneleyo. Silibonga kakhulu balandeli bethu omculo wethu Rumba.
Liphuma ke enkundleni iqembu lesukuma sihambe seBhumane Super Sounds ngale.
Kalela abafana ophikisane baba labazukulu bakho abangazange bakubona baba, kungasenani baba, sizodanela emculweni. Futhela wena uyanyonga.
Yethu yanini le mfana kamdala?
Kanti awazi.
Isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zakoBulawayo ezibuye ngobuningi zathi gwaqa e-Alt Theatre zizovalelisa nalo somabhizinisi obedumile waleli dolobho uNkosazana Beauty Mpofu. Umunicipal waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshi leli gciwane. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besileqembu eligcwele umdumo weRumba elizibiza ngokuthi Sukuma Sihambe seBhumane Super Sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo noPractice Jeremiah and City libe lempelaviki elijukela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lokugcina kulomnyaka ka-2021. Silibonga ngokusisekela kwenu ngalomnyaka. Oselivalelisa ngupraxedes Jeremiah ngihle ngithatheleli thuba ngimele umsakazo weStudio 7 lokulifisela umnyaka omutsha omuhle obusisiweyo oka-2022.